Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi ni mtwaka 7 kuzibandle la 2021 nguntunga milinku mo endabeni zekuseni la mhlanje
inani lokhu likhwela lisiya phezulu kalini mbona ngani sokudingakala ukuthi kwenzakala ezinye izinto eziningi masinya ukwenzela ukuthi lokhu kungaqhubekeli phambili
kufe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 kuleli izolo kwathi abedlula amakhulu ayisithupha bafunyanwa belomkhuhlane lo
ngiyengakhuluma naye namhlanje ekuseni ngimbuza ukubana uvuke kanjani kukhanya hayi ungathi umkhuhlane lokhu kusamphathile lokhu engizwa kahle so ukusho ukuthi lokhu eku-bed rest quarantinile
unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esaphatheke kabi ngomkhuhlane we-coronavirus Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ipolisa elitshaye usana eHarare lizajeziswa kabuhlungu kodwa uthi lolu sana alufanga luyaphila zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kufuphe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 kuleli izolo kwathi abedlula amakhulu ayisithupha 610 bafunyanwa belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane lo selokhu wafikayo eZimbabwe laya kumakhulu aphezu kwamane 431. Asebefunyene belawo bona bakhuphuke baya kunkulungwane phose ezingamatshumi amabili 17,804 phakathi kwababhubhe izolo abayisithupha ngabemanikaland kulabathathu bemashonaland west ababili bemathebeleland north oyedwa wemashonaland central lomunye njalo owemashonaland east Ukumemetheka komkhuhlane lo ngamandla kulesisuku kubangele ukuthi uhulumende avale ilizwe okwenyanga. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kumizamo yokwehlisa umthelela we-coronavirus kuZulu iZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda.
Kuyesabisa kakhulu inandele sesilibona selikhona ukumemetheka kwalomkhuhlane ungena ebantwini njalo labantu asebebhubha kuyesabisa kakhulu nxa sicabanga ukuthi vele thina asilazo izibhedlela njalo kulezinto eziningi esisilela kizo lokhu sokutshengisela ukuthi nxa sikhangela ngamaviki langamaviki inani lokhu likhwela lisiya phezulu kalini mbona ngani sokudingakala ukuthi kwenzakala ezinye izinto eziningi masinya ukwenzela ukuthi lokhu kunga qhubekeli phambili.
Ngaphandle kokuvala ilizwe kukhona yini mhlawumbe okunye okungenziwa ngohulumende ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane lo kungaba mhlawumbe ezibhedlela njalo abantu labo kumele benzeni?
Loba uhulumende ethe kungasahamba abantu bahlala ezindlini into eqakathekileyo ukuthi lapho ezitolo abantu abathenga khona lapho abantu abamelela khona amabhasi uzuphuko mbona ngani lokhu kufanana kuthi ukuthi uzuphuko angazi kumbela kathesi lokhu befefeza imithi bayafaka abantu bengagcwali konke khona kuyana kusalandelwa yindawo lapho abantu abathola khona imikhuhlane njalo siyananzelela ukuthi singabona abantu abadebe se border e-Bite Bridge abantu abangenayo labaphumayo kutsho ukuthi labaxotshwayo bebiselwa ngapho kuthiwa belana emakhaya la mabhasi angena labo singakhangela kuhle khonokhu izinto ezithwala lo mkhuhlane ziwufefeza ungena ezindaweni eziningi. Kuyadingakala ukuthi kubeke le ndlela ukuthi i-transport abantu abayisebenzisayo kukhangelisise ukuthi iyabe igezisiwe labantu balamamaski njalo kunanzelela ukuthi kuma-supermarkets ngapha yikho lokhu kugcwala khona abantu beminyana. Enye into eqakathekileyo ukuthi laba abasebenza ezibhedlela laba abancedisa abasebenza labantu bancedise ukuthi bebe lama-PPEs ukwenzela ukuthi labo bengakwanisi ukuthi begcine bethola limkhuhlane. Njalo izibhedlela zethu kuyadingakala ukuthi kuqalise ukukhangela ukuthi imibhedi bamningi qalise ukukhangela ukuthi kuyini okuyabe kudingakala nabantu begula. I-Thorngroof lalezi zibhedlela ezikhona ikakhulu lapha kobulawa ezintuthwana eHarare njengoba sibona ukuthi abanye abantu sebeze behanjiswa phandle emarondi kutshengisela ukuthi izakhiwo silazo zintuthwane kuyamele kucatshangwe njalo ukuthi singazichelisa njani. Ikanti njalo siyakhuthaza abamabandla ukuthi beqhubekele phambili bethandazele ukuthi uNkulunkulu asize lo mkhuhlane uhambe.
Umfundisi uSenisipanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Wayengumkhokeli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uvikwa elokhu ephethwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Ukhuphe ubikwa ethole umkhuhlane lo emhlanganweni wokukhetha umkhokheli webandla lakhe omutsha o-Extraordinary Congress oqhutshelwe eHarare ekupheleni kwenyanga esanda kwedlula. UMakhuphe wasise uZulu ngokuhlaselwa kwakhe ngomkhuhlane lo ngeviki edluleyo wacela abantu ukuthi bamkhulekele. Kuminyaka embalwa edluleyo usinde kumfukuzane yevele i-breast cancer. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seMDCT umnumzana Dan Moyo.
Ngiyangakhuluma naye namhlanje ekuseni ngimbuza ukubana uvuke kanjani kukhanya hayi ungathi umkhuhlane lokhu kusamphathile lokhu engezwa kahle so kusho ukuthi lokhu kubed rest quarantinele. Uma kusenzakala izinto ezifana lalezi kuqakathekile ukuthi isizwe seZimbabwe isinakelele kakhulu umkhuhlane lo igciwane leli le-coronavirus ngoba likhona ngempela and liyamosha njalo futhi liyabulala and alikhethi ukuthi ungubani whether umuntu olemali ongelamali omdala omncane igciwane leli likhona. So sithi abantu bakithi mabananzelele kakhulu bageze izandla basanitize bagqoke amamaski basocial distance ba-avoid ama-crowds ngoba siyabona ukuthi udokotela Khuphe walithola kuyo leyana i-Extraordinary Congress yayenzakala December 27 Sheraton Hotel ngoba kwakungela social distancing laphana and abantu babebaningi ndi kwakulokushawuda lokumemeza lokucula lezinto ezinjalo ezenza ukuthi igciwane leli li-spread.
Uthini yena uMakhuphe ngokuya emthethwandaba kumbe ukuphikisa impumela yokhetho lwe-Congress elokhu esahamba yini kumbe uzamukela isikhundla sokuba ngumsekeli kamnumzana Muonzori?
Udokotela Khuphe akakakhulumi emphakathini ukuthi uzokwenzani ngodaba lwe-Extraordinary Congress lama-results akhona. Njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi uphathekile ngegciwane le-COVID akakwanisi njengamanje ukuthi a-addresse izinto lezi usabhekane lokuthi alwisane legciwane leli ngoba I think impilo yakhe iqakathekile kakhulu ukudlula konke okunye lokhu. Kodwa okubalulekileyo kumele ukuthi singabantu sikunakelele ukuthi i-Congress liyana yaba lama-complaints amaningi ngendlela eyenziwa ngakhona ngendaba ze-voters roll ukuthi voters roll eyasetshenziswa laphana akusiyona abavumelana nayo njalo futhi sibabona lo daba lodlame kakhulu olwenzakalayo and sabona futhi lokuthi kukhona abanye ababe ngasoma delegates abavotayo ngelanga lona leliyana mhla ka 27 December. So konke lokhu izinto iparty yethu engavumelani lazo, and I think makuwukuthi singama democracy enqotho, makuwukuthi si serious ngokuthi sibe le party engela corruption, sibe le party elandela iconstitution yayo. Kubalulekile ukuthi izinto ezifana lalezo zingavunyelwe njengempela izinto okumele zilungiswe.
Umnumzana Dan Moyo ngowebandla le-MDCT. Inhlanganiso emela izakhamizi zemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust ithi ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwenza izakhamizi zehluleke ukufinyelela inhlelo ezibalulekileyo ezifana lezibhedlela kanye lenkamba zamapolisa lapho okutholakala khona na incwadi ezivumela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi lesi se-lockdown. Ithi iziqondiso ezifakwe nguhulumende kumele zihambelane lempilo yezakhamizi zemaphandleni. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
Sibona kuncindezela kakhulu abantu abasemakhaya ngokubana u-officer in charge utholakala e-center asithi kumbe kuselupane uyabe tholakala elupane center. Abantu abasemakhaya emaphandleni bazakwenelisa njani ukuthi bayibhalisa lezo ncwadi? Abantu bemakhaya bazoswela i-transport yokuya ezibhedlela, bazaswela i-transport yokuthi bathi access amanye ama-essential services ayabe adingeka. Sinanzelele last time omama abaningi bebelethele emakhaya kusiba lobunzima obukhulu ngenxa yokuthi umuntu uyabe seswele i-transport yokuya ezibhedlela. Izibhedlela emakhaya zikhathana labantu. Uyafika ukuthi umuntu kumele ehambe more than 50 kilometers to access isibhedlela eseduze. Abantu abalakudla kumele behambe imango emide ukuthi bayethola lokho kudla.
Emaphandleni abantu bayazisebenza, baphila ngokuvuka ekuseni, umuntu esiyazisebenza kumbe iyasebenza emasimini kumbe iyasebenzela abanye abantu. So konke khona lokho nxa sokuthiwa kumele umuntu engabonakali ehamba ethone endlini, bekudingeka ukuthi uhulumende laye abe lesandla ekuboneni ukuthi impilo zabantu kazilimali kabanzi. Lanxa nje kumele zitshintshe ngokuthi abone ukuthi abantu asebekhulile bayatholiswa ukudla izigoga.
Kodwa bona abantu bayabonakala belandela yini iziqondiso, bayagqoka yini ama-masks?
Nxa sikhangele ukuswelakala kwemfundiso ku-affecta kakhulu abantu bamakhaya abangela access to both i-electronic and print media, abala ma-radio, abala ma-newspaper ukuthi bebale bazi ukuthi lolu bhubhane soluhlasele kangakanani, ukuthi lumkhuhlane usuyingozi engakanani.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso emela izakhamizi zemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi usana obelubikwa lobhubhe ngemva kokutshaywa lipolisa eHarare luyaphila. Kumbiko awethu leyizolo uNyathi uthe ukuxabana konina wosana lolu lepolisa okuvele kuvidiyo esenkundleni zokuxhumana kuqale ngemva kokuba ipolisa litshaye ifastela lekhombi lafa, kwathi izicucu zefastela leliza sezitshaya owesifazana lolo sana lwakhe. Kodwa uthe bahanjiswe esibhedlela batholakala bengalimalanga. Umnumzana Nyathi uthi ukutshaywa kwamafasitela amakhombi okwenziwa ngamapolisa njalo osokubhahile kulezi nsuku yinto abayisolayo kakhulu. Uthe ipolisa leli lizajeziswa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi amakhansila kobulawayo akhala ngokuthi ukwehluleka kukamasipala ukuvota izivi kulakho ukubangela imikhuhlane yengcekeza kuleli dolobho. Inkundla yeZim Live yona ithi umkhakha wegciwane le-COVID-19 otholakale kwele South Africa ungaba usukhona laseZimbabwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 ngekuseni enhle ngizehlisa ngezithoba usizwe sikamthwakazi omuhle. Ngibonga uNkulunkulu sigcine siphile singene eminyakeni omusha u-21 singabaphileyo noma nje ziningi izigigaba ezenzekalayo kulo mhlaba wakithi esiphila kiwo. Kodwa asibongeni konokukhona bahlobo bami, ngilibingelela lonke basakazi bami abahle khona ngapho esikolweni sase-America. Sibongele izwe lase-America lisigcinele lina elisinika iy'ndaba ezisithandayo futhi esizithandayo ezisinika ezilohlonzi ezisitshela ukuthi kwenzakalani ekhaya, ngoba ngaphandle kwenu sihlala sisemnyameni sizimpuputhe. Mina ke ngiyijahala laphana eSholosho esigabeni saseNanda komayeza. Ke injongo yami ukuthi lami ke ngikhalime ngaloku kwenzeka ekhaya ngesimo sakithi isihlobo sami. Kudalekela mbona upresident othi ma isimo sinje thathi livi abantwana bashiya lobani bashiya egangeni elinje. Khona manje siyinhlekisi sigcwele emabhoda kuhlekiswa ngathi siyabanjwa siyenziwa kulokhu nalokhu ngenxa yakhe nalona muntu. Hayi, sihlobo zami basithasazima umuntu waseMpumalanga ngazi uzaphephela ngabandebela ngithi. Kunzima sihlobo zami, asikhulekeni impela sibambaneni. Siphumeni kulabana abantu kade sinyazwa abanye bajabula ukuthi yeye uchamisa uyachiya uzachiya abantu egangeni. Amashona vele akazisangaphi thina sihlobo zami akazisangaphi. Khona manje makhube nangu naye sibe emnyangisile. AmaNdebele vele akhe phuma emashoneni mani. Khona manje akulabo ngcono ngizomunye la esithi kungcono iphathi kamakhube likaMonzora iyaphambili noma makhube sesemuva. Ungawujabula umuntu avule iphathi bembuyisele imbaba empriste. Hayi hayi uNkulunkulu akangenele mani. Ngizohlala ngikhuluma kuphela ngithi lizwe laNdebele lifunqanyi kwaphakathi. Ngaphandle kwalokho vele maNdebele sizohlala sikhala siyinhlekisa umhlaba wonke jikelele. Khona manje ngibonela sebusana amanye baboshiwe bagcwele egangeni bese ngikhalima nakulaba abantu abafaka izinto ezibuhlungu kanje emagrupini.
Salibonani, bingelele kustudio 7. Hayi, kungangijabulisa mangabe abantu bonke besaphilile kule COVID bantu bakithi. Amiyathi da siziphatheni bantu bakithi, siqhubekeni siziphathe. Le COVID iyabulala, ngoba liyabona nje ukuthi sizwe siyaphela. So uma singalandela nje kona esikutshelwayo, ngoba yikho kodwa esikuthembelileyo ukuthi kungasisiza abantu bakithi, maybe singaphili bazoba nenhlanhla besurvive impela. Hayi, balandela umthetho ungasurvive khona, ungaziphathe ungasurvive kwele COVID. Hheyi, khulula ubuhlungu kuphela ukuthi kambe shiwa izikolo kogcina kwenzakaleni ngazo mpela. Kunje mpela abantwana bayakhwalifana ukuthi uye ezikolo, le mali yabazali bebhadale phela lo nyaka uzaba nzima kakhulu. Abazali abasezobekwazi ukubhadala izikolo, ugovernment kumele mpela ibekezele abazali kakhulu. Ungade uzoxosha abantwana besikolo ukuthi abhadalayo school fees bebona la ugovernment uzaba nje. Ngoba lesi simo vele sizabheda kakhulu. Umnyaka onje abantu baphuma ku-Christmas ngama-lockdown, baphume ku-lockdown bengena ku-Christmas, baphume ku-Christmas bengene ku-lockdown. Hayi, kunzima abazali, kunzima mpela ukuthi nakama amagovernment akhona. Okungangokuthi ngabe mpela igovernment lasilungisa amagovernment esikhathi sisekhona, ngabe lathi COVID isitholele amagovernment a-right. Sabisa la se-government a-right. Manje uma walwisa le COVID-19 ngapho under zero PF, hhayi akulandeka lokhu. IZimbabwe impela iqinisini sabadinga abaholi impela abaqotho, amaphathi impela aqotho. Ngoba siyatsho sithi labo MDC Alliance, but uyabona MDC Alliance labo sizibalwela igama labo MDC tier kucace loba singayo ekhethweni igama labo nakapasi. So manje basabalwa ukuthi bona vele ba-under MDC tier. So kuyafana ukuthi loba singayo ekhethweni vele kuyalusa kul
kulalela iqhubu abempela abantu sapha 2023 belungisile indaba lo bephumele phakwe imigamo abantu baba support igamo ba support ima ideas akho so uma lo beyalela laba egameni igamo leya 2023 balise ba 14 futhi yasila maphatha aqondilezi yavula roba abantu ayisathi yasila maphatha aqondile ngawothe yalwisa lo phepha kulapha aqondilela beka noma khuphe labachayo ngeze impama khona la kulantenziweyo so lata chana impama beyabaholi into into yangizanga avele nje akemkhalela umakhuphe udala simtshela u studio 70 phuma lapho ubizwe yalela so ikade kulindile vele enye into ayisebenzi yayiholela ngithi ngakithi impela kodwa hayi kuzenzile umsebenzi kakhala phela umenziwe kodwa kwemdizalaza kula lutho kulo robo
njani ku studio 7 nelami gama uAdolf Shaba siyabonga ngenhlelo zenile sipha zona sibonga nomsebenzi omuhle lesenzela wona ngoba studio 7 singomunye womsakazo emikhulu emhlabeni ngoba ilandela ngabazimba abugene sendaweni ezihlukene zomhlaba mina lapha ngithanda ukukhuluma ngale ndoda engizwa iposter ye ithi uNgonjola ngosi in charge ku MDC Alliance kathi lo muntu uzibhema ngesaka uzibhema ngebrugwe uzibhema ngomkhono weJesu ngizibhema ngala ngazo ngoba uzothi MDC uNgonjola uNgonjola wangena ku MDC Alliance efuna ukuba ngu secretary general wadliwa okomishi wonke lawo ngoba i MDC Alliance le MDC T ngamaphathi amabili ahlukene MDC Alliance izenzela iCongress yayo yayenza izinto zayo ezehlukeneyo ngoba lokho akukhulumayo yikho lento ayikhulumayo angazi ukuthi yena into asitshela yona yini noma bezama ukubeza sisizwe bezama ukusizwa izana u PF uzama ukudestroy MDC Alliance abake bazobalunga come election sibone ukuthi bazadobha ini ngababona bedobha i 0.2% babesebenze kakhulu ngoba vele ngabathengisa kulalapha bazovotelwa khona ngithi uNgonjola ngiyiwa ngekazavotele sizobabhuqa lezanu PF yabo indawo zonke into nje abangaqina kuyo ikuriga ikhona lokho abahlala bekwenza amasela lapha
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe eMalawi selethu leziqondiso ezimpoqa izizalwane zalo eziyabe zisanda kufika elizweni zivela kwele South Africa ukuthi zihlale endaweni engafinyelelwa ngabanye iquarantine ukuze ziqale zihlolwe umgaga weCOVID-19 omutsha oqhamuke kwele South Africa udlakela olwenzakale emazweni afana leMali iNigeria, Central African Republic kusikhatshana isanda kwedlula lubulalise amakhulu lamakhulu abantu sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika abasekeli bakamongameli Donald Trump bavuke ubhova izolo babangela udlakela edalele ephalamende eleCongress njalo bamisa ukwamukelwa ngokusemthethweni kwempumela yokhetho lukamongameli yileli dale. Abasekeli bakaTrump laba abafika kumakhulu bakhulele amapolisa babulala amafastela ephalamende bangena phakathi besithi kabafuni idaleleli lamukele ukukhethwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden ngoba besithi uTrump waqilibezelwa. Lokhu kubangele ukuthi amalunga esenethi akhutshe buthumuthumu kuleli dale ayacatshiswa endaweni evikelekileyo. Isehlakalo lesi senzakale ngemva kokuba uTrump etshele abantu laba ukuthi kumele bavikele umbuso wakhe ngoba entshontshelwe ukhetho. Abantu abanengi abagoqela abebandla lamademokrasi lelama-Republicans kanye lomsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence basisolile kakhulu isehlakalo lesi. Amapolisa aphatha izehlakalo ezinje aze abuya sokwedlule amahola athize achitha abantu laba. Kulo esifazana odutshulwe ngamapolisa wafa. Amalunga esenethi abuye athi gwaqa njalo ebusuku aqhubeka ngohlelo lokwamukela impumela yokhetho. Idale lesenethi lona selikhokhelwa libandla lamademokrasi ngemva kokuba amalunga aleli bandla amabili enqobe amasenetha ebandla likaTrump elama-Republicans kukhetho olwenziwe kuthange. UBiden uzafungiswa aqale umsebenzi mhlaka 20 kulinyanga. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Lokho esikubonileyo babunkomo lokana lesihlazo elidluleleyo okuyinto engithemba ukuthi abanye abantu abanengi baqala ukuyibona ukuthi ilizwe elifana leMelika ilizwe elaziwa ngokuthi lipractice idemocracy kodwa kube lilizwe eselitshengisela impawu ezifana nalezi esizibonayo. Njalo okunye ukhona okukhulu kakhulu babunkomo ukuthi singakhohlwa ukuthi njengoba sibona ukuxokozela kunje kulezinto ukuthiwa ngama security briefings afanele ukuthi ngabe kuthiwa umongameli uyawatshelwa okuyizinto esazi mhlawumbe ukuthi iMelika ililizwe elilokuthi lilokuhlaselwa esikhathini esiningi izinto ezifana le-terrorism. Sekuthiye ilizwe leMelika lisegcekeni kakhulu ngoba kathesi ngokuthi abantu bakhangile kakhulu ezinto ezikhanana lokhetho. Sekusehlule ukuthi ezinye izinto bazikhonsite noma ezinye izinto bazinanzelele kungela khophe. Kodwa-ke kathesi nxa sekunje sekuthiya abantu beMelika besengozini okuyinto eyenziwa nguDonald Trump angayinazeliyo njalo esingaziyo ukuthi ama-advisors yakhe abamtsheli yini iqiniso ukuthi iloba noma engazazame ukuthi ayenze njani noma angazazame ukuthi athina delay wonke ama-tactics noma engenze njani. Kodwa-ke engibona ingathi impumela seyakhuluma seyavela egcekeni ukuthi iloba uyathanda noma akathandi kodwa-ke uJoe Biden kusiyafika lolo suku uzagcotshwa abe ngumongameli welizwe leMelika. Okuyinto ofanele ukuthi uTrump nje avumele idemocracy avumele abantu beMelika baqhubekele phambili ngempilo zabo angafaki abantu beMelika engozini ngoba siyazi ukuthi nxa kunje inhlekelele esezingenzeka kakhulu laphana ikakhulukazi izinto ezingenziwa ngamalwa icasha i-terrorism phose nxa ingatsho kungabe yinto esingenzeka engachiya sekule damage enkulu kakhulu ukwedlula i-damage lesiyibona isenzwa ngama-elections.
Bayasola abanye bathi ngesikhathi isokutshengisela kwabansundu eseBlack Lives Matter abantu batshaywa ngamapolisa bahlukuluzwa kakhulu kodwa izolo abasekeli bakaTrump bangenile ePhalamenti bazenzela santando. Ungathini ngalokho?
Kusobala babunkomo ukuthi inketha betshabe yinto mhlawumbe engingathi likhadi elihlezi lisesikhwameni sikaDonald Trump ukuthi kutshengisela sobala ukuthi zikhona izinto abaziqakathekisayo zikhona njalo ezinye izinto abangazishaya indiva. Kuyabonisa kathesi ukuthi ngenxa yobungozi obukade bukhona kuma-senators njengoba sisazi njalo ukuthi e-America iningi labantu bathwele imbhobho bayavunyelwa ukuthenga nje imbhobho ingathi umuntu uthenga isinkwa bekufaka senators engozini enkulu kakhulu ukuthi sekungalinyazwa omunye umuntu sekungabulawa omunye umuntu kodwa abazange bayitshaya indiva ukuthi bazame ukuthi babe khona amapolisa babe bezovimba lawo abantu bakaTrump ukuthi bengangeni kungenxa kutshengisela sobala ukuthi laba abantu bayisekela into leyenziwa nguTrump iloba nje bethuli bengakhulumi kodwa-ke bayamsekela uTrump ngendlela eziphansi.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abedlula amakhulu ayisithupha bafunyanwa belomkhuhlane lo. Owayengumkhokeli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esaphatheke kabi ngomkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyati uthi ipolisa elitshaye usana eHarare lizajeziswa, kodwa uthi lolu sana alufanga luyaphila. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Oliver Lelisayo, Muntungameli Nkomo.